ekhethweni ngathi kunanzelele ukuthi amagetsi abengasahambi behlala sibili ngoba ukukhathazelwa kwakusenzakala eminyakeni eyadlulayo bekuhlala phose ama-3 weeks kungachithwanga ngenxa yokuchithwa yokuchithwa nje ama-2 hours but kathi sokusenzakala emalangani ladlulileyo ngaphandle kwanamhlanje namhlanje kazangahambi kathi kusenzakala ukuthi ngingacabanga kuhle kuvike ephelileyo amalanga amaningi sibili bese kusenza ukuthi igetsi ingahamba ngo-2 polices njengayizo kumbe njengakuthanda ahambe ngo-2 emini azeke kuyaphose ngabo-9-10 ebusuku sibona sokucitshiwe kuze kwathi izolo sike sabona emanewspaperni besithi okwenza kucitshwe kangako ngoba abantu kade becomplaine ukuthi kade okwenza kucitshwe kangako ukuthi yimpumela yokhetho le yenzakeleyo kumbe kuvele sokulo hlupho sokubuyele khona mpala ngoba nxa amagesi sethe ahamba osuke ucabanga ukuthi uyedinga inkulu osuke ucabanga ukuthi nxa ule generator ulayithe igenerator but bambalwa vele singathi maybe 1% yabantu abanama-generator but iningi lirelya enkunini uyabona sokuthula intuthu iganga lonke lonaleli abanye njalo abangela mali yokuthenga inkulu kusho ukuthi sokumele ungene endlini ulalele abantwana bengahlabi isimo sakhona ngingazi ukuthi siyaqhubeka yini ngoba namhlanje bekumele ahambe kodwa kahambanga so kangikwazi ukuthi amiswe ukuthi abantu becomplainile mbamiswe ukuthi sebelungisile imishini yathi besithi ifile kumbe njalo into esayibona iqhubeka ngesonto ngoba ngesonto sikhanya ukuthi amagesi ahambe lapha mina ngihlala khona babona izolo njalo bekune-old la ephumula-old bengabantu abaqumela abantu amagesi bevalela abantu amagesi into kade ngasingasayazi yona leyo into yokuthi bona bafaka ama-prepaid meters mbe singathi i-cash power le abayifaka kwamanye amalokishi bona bayaqumela abantu amagesi
sesikhangela okunye okwande ukuhlupha izakhamizi okunjengamanzi
aloke eqhubeka kungamanzi esingathi ngeviki lapha mina ngihlala khona siwathola ngomgqibelo yabe siyavalwa ngesonto aqhubeke futhi abe khona nge-Wednesday so luhlupho lokhu lusiba khona nje singathi ngeviki sithola amanzi amalanga angu-4 phakathi kwamalanga angu-7 luhlupho lokhu luqhubeka sizabalala umnyaka uzuye phela of course abantu lokhu belindele leso sithembiso esabikwa ngu-Chompi ukuthi bazayehlisela intengo yenhlawulo zabo kodwa asikabona amaphepha athengisa ukuthi sesehliselwe so abantu balezikweleti njalo amanzi abantu kabawatholi.